Siyabonga Gibbs Dube. Siyalambulela emsakazweni we Studio 7 womgqibelo mhlaka 9 ngoNkwenkwezi 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Lingali tshona njani izulukandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyini ngenjabulo enkulu igama nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amabandla ezombusazwe aphakathi kokudana kulandela ucwaningo oluveze ukuthi uMongameli Mugabe ulosekelo olukhulu.
Into ebengayinanzelayo ngabantu abaningi abe-opposition yikuthi lapho abadliwe khona baqalisa ukukhala nge-voters ukuthi ngabe bekhona lapho ezidliwe khona, angabe ngize bekhala ngayo lapho abawine khona 13 out of 13 seats ebulawayo betotaliza yonke into abalandi abanayo lapho.
Unobhala jikelele webandla le-MDC Renewal uMnumzana Tendai Biti usephendukile elizweni okwenzele libandla lenze umhlangano wedale le-standing committee kuyona le-iviki. Imidlalo yenkezo ye-Premier Soccer League yalonyaka ikhanya ingakavezi intshantshu. Silengxoxo lomsakazi olodumo u-Ezra Chisasibanda.
Uyakhumbula ukuthi babengela lokho kuthiwa umrholo kuthiwa yisalari, babedlalela ke amahhala bephiwe lokho kuthiwa yi-winning bonus. Khathesi abadlali labathole inkulungwane ngenyanga aphinde aphiwe lokho kuthiwa ngama-bonus, kodwa behluleka njalo ukudlala.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amabandla ezombusazwe aphakathi kokudana kulandela ucwaningo oluveze ukuthi uMongameli Mugabe ulosekelo olukhulu. Lolu cwaningo olwenziwe inhlanganiso ye-Afrobarometer imanyene le-Mass Public Opinion Institute ike yethula olunye njalo ucwaningo olulempumela efanayo phambilini kokhetho lwanyakenye, lapho lezi nhlanganiso ezathi uMnumzana Morgan Tsvangirai wayezanqotshwa kukhetho. Ukuhlaziya lolu daba silengxoxo loMnumzana Impehlabayo Malinga, isiphathamandla sebandla lezanu PF kuhlangothi lwabasakhulayo, endawonye lonobhala jikelele webandla le-MDC ekhokhelwa uMnumzana Welshman Ncube, uMnumzana Moses Mzilandlovu onguye osungula lingxoxo.
Ukuthi yena ngokwakhe athi uMgabe uyamthanda, ngapho uMgabe with the same mouth akutsho ukuthi uMgabe akuphika ukuthi uMgabe kazange akhethise abantu emathebeleni, ngoba ukhethisa abantu be-Plumtree ukuthi abantu be-Plumtree amakhalanga angamasela abafundanga bathandi bebhola ukuyabulala abantu, ngakuphike khonapho ngoba abantu abaningi bambone ukukhethisa khonokho angazama ukukuphika ukuthi akula muntu othanda abantu ongaba lakho ukuthi eyinkokheli engumuntu omdala omele ukuthi ngawe uyahlonipheka njengomgabe. Ayekhuluma amagama amabi kangaka adala ukuzondwa kwabantu be-Plumtree, njalo kungaso abantu be-Plumtree kuphela sekunanzela ukuthi ngabantu bemathebeleleni. Sikukhangele ukuthi abantu abasemsebenzini kona kumathebeleni kathesi ayisibo bantu, imisebenzi kahulumende ayisibo bantu bemathebeleleni abaningi. Kumbe kuna amapholisa wona lawo ukuthi ungatshontshelwe endlini yakho Malinga uhambe uyoripoti ukuthi ukhuluma isishona endaweni yakithi, akukutheleli inhloni yini, ngakukutheleli ilaka yini ukuthi kambe abafowenu abanganamsebenzi awuthi babethe khona ukuthi imisebenzi ikhona esigabeni sakho. Kwezinye indawo ungakwezinye indawo kwamanye amazwe abantu basebenza in local communities kugcinelwa ama-local citizens lama-local residents, wena khonoko ukuthi okukuvala amehlo okwenza ukuthi usiphala amehlo ungaboni into yenzakala ngakuwe kuyini uze ugwabe kangako, ugwaba ngokuthi uMgabe uyakuthanda. Mina ngikhala kangaka ngingumfowenu kungiso uncane, ngikhala ngokuthi ngigomela ngokuhlukumezwa izanu kathesi angikapheli amanxebo obuhlungu, inhliziyo yami ubuhlungu.
Hayi, isikhathi sesingasavumi. Mnumzana Mali, ungasigqibela uhlelo usiphe umbono wakho la.
Okay, ngiyaxolisa ngento acile ngayo i-violence eMashonaland West. I-violence esiyibona eMashonaland West i-violence eyenzakalayo noma kuyiphi ibhawa namhla ngihamba kuyo ntambama ngabantu abaphunguthana bodwa. Abantu atheli bendaba sebebhala phansi besithi bona abantu bathayele ngenxa yento zepolitics, kungabantu abaphikisana nje ngento ezincane ngenxa yamathenje otshwala. Ikwini power into ezincane, they are very small isolated situations ezenzakala endaweni abantu bezijabulela nje. Ubaba uMzila lokho egcizelela nge voters roll, and into ebengayilandzelayo ngabantu abaningi abe-opposition yikuthi lapho abadliwe khona bacayisa ukukhala nge-voters okuthi ngabe bekhona lapho ezidliwe khona angabe ngize bekhala ngayo lapho abawine khona 13 out of 13 seats ebulawayo betotalize yonke into abalandaba nayo lapho.
Lo ke ngumnumzana Impehlabayo Malinga, isiphathamandla sebandla lezano PF kuhlangothi lwabasakhulayo obexoxa endawonye lo mnumzana Moses Mzilandlovu kunobhala jikelele webandla leMDC ekhokhelwa umnumzana Welshman Ncube. Jikelele webandla leMDC Renewal umnumzana Tendai Biti usephendukile elizweni okwenzele libandla lenze umhlangano wedalele standing committee kuyona le iviki kuhlaziywa udaba lomhlangano omkhulu okukhetha inkokheli iCongress. Iziphathamandla zebandla leZANU PF zazisithi umnumzana Biti kasoze aphenduke elizweni evela kwele Melika lapho kade ekhona. Sixoxele sikhulumeli sebaleli bandla kobulawayo umnumzana Edwin Dlovu ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Amalungiselelo ethu ahamba kuhle okumangalisayo ethu kwenzayo, kodwa kathesi ke singena kuma-structures ukubona ukuthi kambe ama-wards ethu abegcwele yini, lama-branches kume kanjani, kwenzele ukuthi kube labantu-ke abakhethiweyo abayibo abazakuyangena-ke umhlangano esikade ngama-delegates bese besiyakhetha-ke ubukhokheli obuzaqhubekisela ibandla leli siya phambili. Sikhangelele njalo ukuthi sikhonteste-ke ukhetho oluzabuya luka-2018 sikhiphe izalo phethu embusweni. Yikho-ke hhayi amalungiselelo ahamba kuhle kakhulu, siyangena ebantwini i-organizing committee busy-ke ngena lokithi by lokithi ikhangela ibona sibili ukuthi kambe abantu ababhalwe emaphepheni sithi bakhona bakhona na kumbe ngamabizo nje kuphela. Akhangela-ke kuma-wards nakuma-branches ikade kule zikhethwe khona-ke abahamba begcwalisa khona.
Sizwa kuthiwa ibandla lenu belilomhlangano omkhulu we-standing committee, ungasitshela ukuthi lokhu kungakutshengisani?
Ukuba lomhlangano omkhulu enjalo we-standing committee kutshengisela ukuthi ibandla libhizi liphatheke kakhulu ekuthini-ke libona ukuthi abantu silabo bakhona, libona ukuthi umhlangano omkhulu we-Congress uzabambeka kuhle, zonke izinto zisendaweni yazo. Yikho-ke belomhlangano kabe-standing committee-ke ukhangela-ke amalungiselelo anjalo ukuthi sibe lomhlangano omuhle omkhulu, sikhethe-ke ubukhokheli bethu okuzasiqhubekisela phambili njengenhlanganiso.
Sizwa kuthiwa lo nobhala jikelele webandla umnumzana Tendai Biti ubekhona emhlanganweni lo, ungasitshela ukuthi liqiniso na?
Ye, iqiniso lethu litshela abantu yikuthi nobhala jikelele wethu behambe bele Melika okwamaviki amane kuphela uzaphenduka-ke. Yikho-ke abantu bebesala-ke belalela kamanga abatshelwa ngukhathi ubuwele ukuthi uzahamba kuleminyaka elithumi. Hhayi, bekhona-ke unobhala jikelele wethu, ukhona eZimbabwe, bekhona emhlanganweni, uyasebenza nje njengansuku zonke-ke umsebenzi yakhe kunobhala jikelele, khangela-ke inhlelo zebandla ukuthi zizambe kanjani.
Lo-ke ngumnumzana Edwin Ndlovu, isikhulumeli sebandla leMDC Renewal Team koBulawayo, ubekhuluma leStudio 7 ekhona le koBulawayo. Balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumakhakhasi aku 909 medium wave laku shortwave 4930 5940 laku 15455 kilohertz. Lilakho njalo usithola ebulenjini kwi-intanethi kukheli ethi www.studio7news.com. Manje ke sengilithiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazana, lilami owenu usithandekile Mhlanga. Lamuhla sixoxa ngelanga lokunanza omama, i-Mother's Day. Sile siphathamandla se-Chitungwiza Residence Association umnumzana Mavela Sikhumalo lo kansila Lilian Mlilo wenjube koBulawayo.
Umama ufuze athengiswe uthando nsuku zonke, kodwa leli lilanga elafakwayo ukuze thengise jikelele, ilizwe lonke jikelele, ukuthi omama ngabantu aba-important. kwezi insuku lozi umuntu uyabe dubeka ehluleka. So kuyabe kufuze ukuthi nxa ilanga leli lifika umuntu atholakale ebonga umama wakhe, ebonga nangumfazi wakhe kanye endlini noma laye ngumama. Kodwa ilanga leli vele kathesi seliswele i-importance yalo ngendaba yokuthi abantu abaningi bayadubeka bathola besenza izinto zama-bread and butter issues.
Akumelanga kuze kulindele leli langa, kuze vele lanini lanini uthando lihlale lukhona. Uba bahlale enrecognize owakhe umkakhe njengomama ukuthi kusiyafika leli langa vele abe vele selayinto ambonga ngayo njengomama, ngoba umama bathi ngumgogodla wakhona lapho ekhaya, kufuzanga vele leli langa kungaba likhohlwa. Kanti kathesi bayakhohlwa, angikwazi oyi-financially kube vele sesiphila leyana impilo engalathando, angikwazi akusafana nakudala. Khona lapha mina lama ngabuka kangathi sengimbuza kanje lathi vele ngikhohliwe. Kodwa thina njengabomama lingafikela bobaba siyabakhumbula. Mina isikhathi esingivele ngihle ngikhumbule ilanga lakhona lingafiki.
Labana abangani bazuza imali okuyibo abangani baphila impilo ephezulu, ubona ingani kibo lokho baza kunanza yini?
Khonapho ngibona zathi bakhona abaluthwane lapha elizweni leZimbabwe abatholayo. Bona labo mbona bazakwanisa ukunanzelela ilanga leli. Noma ngike ngangena lami kuzitolweni ngapha esidingwisa mboda, sengibona ukuthi ah bakhona amanye ama-shop njengabo OK balakho amakhadi lamanye ama-gifts abathengisawo akhuluma ngokwe Mother's Day. Kodwa balutshwane abantu laba nganginanzelela, abantu bayadubeka ngapha kabala ngitho vele izinto ezi-basic, izinto zokudla. And siyabona kathesi ilanga leli libuya sisanda ukubona abantwana bebuyela esikolo, izikolo zisanda ukuvula. Kuthi ukuthi kusuka sokusiba nzima kakhulu, noma abantu baqedile izimali bebhadala ama-school fees, baqedile izimali, abanye bethenga ama-informs lokunye lokho okufunakalayo ngabantwana ezikolo ukuze babuyele bayoqedisa i-term leyo yesibili.
Kuyini abesifazane sengathi kuyabakhathaza kathesi?
Ukuthi omama abasebenzi, omama abaningi so babe befuna ukuthi nabayathole ezinye izinto ezibancedisayo ukuthi bancedisane labo baba onjengemisebenzi, ama-project abomama bancediswe ukuthini bakhangele abantu abahlala labo abagulayo, ngoba umama nguye okwazi endlini ukuthi kuhamba njani. Kube lama-projects wona lana ukuthi bafundiswe ukuthi baphathe njani abantu abagulayo, baphathe njani abantwana abazintandane. Siyahlupha sebesifuna ukuthi kufakwe kuleli langa labomama, ngakulokhu nekwenzakalayo kufakwe izinto ezinjengazenama. Ikakhulu njengami nginje ngingukhansila, kuyafika isikhathi sokuthi ngiyalandwa ngabomama abalezintandane nxa sokulilanga lokuthi kahambe esikole umntwana kalamali embe ugogo. Njengalapho engihlala khona enjube, kulabantu abakhulileyo bahlala lezintandane ezathiwa ngabobani ngabazali babo ngumkhuhlane lo ukhona kulezi nsuku. Kuba nzima ukuthi lathi sibancedise njani. So kuyabe kufuna sibe le nhlelo njengabomama ngale Mother's Day, khona lezi zinto ezinjalo zinanzelele, kukhulunywe ngazo, bafundiswe ogogo, kutholakale lokuthi singabancedisa njani laba abantwana abazintandane ukuthi bahambe esikolo, kwenze ukuthi labo batholi ukuthi baziphilele ngoba bengasela abazali. Ngoba kathesi kulama-school leavers angayenzi lutho azihlaleleyo and eyintandane. Ngokuswelakala komsebenzi kufuna kusiba ukuthi umntwana nalwana aphile njani, yikho sokucina kusiba lama-street kids, so kufuna sokusiba lalaba abantwana abacina sokuthwanana sebelandwe sugar daddy ngoba iyabe sefuna ukuthi impilo yakhe ibe right.
Esifazana khona ngapho eChitungwiza, kuyini abathwele nzima ngakho abakufunayo?
Siyabona kathesi kulodubo lwamanzi, amanzi kekho katholakali. Imisebenzi ukhansela uthile ukuthi kakula msebenzi, kuthi ukuthi bona batholakala vele bengabantu abangiyela imali ukuze bathole labo ishare yabo ye-national cake vele izinto ezi-basic ezama-sanitary wear and okunye kwakhona. Amabhini kalahlwa ngukhansili ngumunisipala.
Sibongile kakhulu ukuxoxa lani, lingavalelisana.
Kansela usale kuhle, ube namhlophe khona ngale
endlube. Usale kuhle baba Khumalo khona ngapha eChitungwiza, ubona abanye.
Ngiyabonga.
Leyo balaleli bekuyingxoxo phakathi kukamnumzana Marvelous Khumalo, isiphathamandla seChitungwiza Residents Association, obexoxa endawonye loCouncillor Lilian Mlilo owendlube kobulawayo. Lilami uSithandekile Mhlanga.
Sibonge ke usithandekile Mhlanga obesethulela uhlelo lwethu lwendaba eziphathelane labesifazane. Thiyani indlebe ngevikezayo kuhlelo lunye. Akwezemidlalo ke lamhlanje, imidlalo yenkezo ye Premier Soccer League yalonyaka ayifani leminyaka edluleyo ngoba phakathi kwefika phose ichumi esidlaliwe. Okwalamhlanje akulaqembu eselitshengisa ukuthi linganqoba. Kungalane yemiklomelo ye-PSL iqembu le-Chicken Inn yilo elikhokhelayo, kulandele ele-Triangle bese kusiza ele-Dynamos. Ele-Highlanders lona lihlezi kuhlandla lesine. Sixoxe lengcweti kwezemidlalo Ezra Chisas Banda ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Lonyaka ukhanya kunzima, ngikhuluma ngokuthi kulokunzima awuqondakali njengokutsho kwakho, kodwa into kumele uyinanzelele. Sibonakalisa ukuthi ibhola leZimbabwe selisiya phansi. Xa iqembu leHighlanders lifile ngendlela elife ngayo, iqembu leDynamos lisiwa ngendlela eliwa ngayo, iCapes United konke kunjalo, sokubonakalisa ukubana hayi ngempela ibhola leZimbabwe liya phansi. Ngoba kwenzakala kwamanye amazwe amathimu amaqembu amakhulu ayephansi ngendlela ayo phansi iDynamos leHighlanders. Kodwa iDynamos iyazakala ukuthi nxa isizini iqala, iqalela kalula isivuka phakathi komnyaka ayisadleki kusela kube July siphambili yabengasadleki kukhangela ukuthi amathima njengoba iLenders bahle bawine kakhulu ngalesi sikhathi kodwa konke kuyadanisa.
Okokuthi singathi kuyini imbangela yokubana sibone inguqu ingani iyawa njengokujoka?
Okwenza ukuthi inguqu ingani iyawa, uyakwazi ukuthi abantu abakhokheli bazehlulekela, lokho sithi ama-sponsorship akusela mali ebholeni. Abantu abasayi ukuyabukela ke ngendaba zomumo womnotho welizwe. iHighlanders uyakwazi neChristo sesikhawu sebenza izintatheli zindaba ukuthi ke Barberfields kwakusithi kube mnyama tfu, black and white kugcwele pam. Khathesi iHighlanders idlala i-crowd esingathi ngabantu ababuyile njalo kuya sokubona kwe-Division 1. Khathesi abantu zethu iHighlanders kule 4,000. Ivi lenxa kwakuyi-friendly match iHighlanders yayingatholi 4,000, yayithola abantu abaningi ukudlula lapho. Khathesi okutshengisela ukuthi no, into ekhona into engekhoyo, ababulala ibhola izinkokheli zihlile ukuthola izimali lomnotho welizwe konke.
Bona abadlali ungathini, balohlonzi yini njengabakudala bona abane sasibabona oPeter labo Madinda labanye oChuchu labanye abanjalo?
Abadlali bakudala babedlala ngenhliziyo ukuthanda ukuthiwa yibheji ukudlalela iqembu lakhe. Nxa edlalela iHighlanders athi hayi mina ngumahlola nyama iblack and white, edlala iDynamos athi angiyiBoys and Blue iGlamour Boys. Bedlalela ke ukuthi kangifuni ukudliwa mina mfana wasembare ngidliwa umfana wemakhokhoba. Babedlalela ke igazi labo lokungokwakakithi. Uyakhumbula ukuthi babengela lokho kuthiwa umrholo kuthiwa yisalary. Babedlalela ke amahhala bephiwe lokho kuthiwa yi-winning bonus. Khathesi abadlalela bathole inkulungwane ngenyanga, aphinde aphiwe lokho kuthiwa ngama-bonus, kodwa behluleka njalo ukudlala. Njalo abaningi bakhona amaqembu anjengabo-Highlanders sebalahla lokhana okuthiwa ke i-junior development i-youth policy, sebegijimela ukuthenga. I-Highlanders uyayazi lawo, ngayayithenga ngawophinda ndlovu yasemazi, ngayayithenga ngawomesedis rambo simanda simazi, ngayayithenga ngawomadinda vele kasimazi, iDynamos la ngayayithenga ngawomemory mtshirahova, asibazi bonke lano Francis Shonai, kodwa la maqembu ayezenzela abadlali babo.
Lo ke bekungu-Ezra Chisas Banda, ingcweti ecubungula ezemidlalo ebesikhuluma laye ecingweni esebhilidale. Okwamanje ke sesilikhunisela ke ingoma sikhumbula omama njengoba kulilanga labo, ilanga le Mother's Day.
Make you no cry again, oh.
Singakehlukani ke sikhangele ebezikhokhela. Amabandla ezombusazwe aphakathi kokudana kulandela ucwaningo oluveze ukuthi uMongameli Mgabe ulosekelo olukhulu. UNobhala Jikelele webandla le-MDC Renewal uMnumzana Tendai Biti usephendukile elizweni okwenze leli bandla lenze umhlangano wedale le-Standing Committee kuyona le iviki. Lingakhohlwa ke usithumela incwadi ye-email kukheli ethi studio7@voanews.com. Igama lami nguChris Gande Lilani.
been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu.